Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesihlanu mhlazi u-25 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ekuqhubekeni kokubalwa kwamavoti, ibandla lezanu PF lithi selinqobile kukhetho, kodwa ngakwelinye icele abebandla le-CCC bathi yibo asebelinde nje ukuthi umongameli wabo agcotshwe.
Kusiya ngokubona isimo sakhona isikhona, kodwa ke thina abanye sibona singaphandle ngale sibona ukungazwani i-Government of National Unity, yikho kuphela okungalamula yumlamulankunzi.
Ibandla lezaphu selikhangelelwe ukuba lo kansila omutsha kuward 17 ematobo mangwe emajebeleland south, okungokwakuqala ukuthi ibandla leli linqobe selokho labunjwa kakutsha ngumuye umnumzana Dumiso Dabengwa.
Hayi, okukhulu nje kubonga okokuqala ngibonga uNkulunkulu ngoba zonke izinto zihlelwe nguye uNkulunkulu.
Uzulu lamabandla ezombusazwe bayakhonona ngendlela izek ephathe ngayo ukhetho lwalonyaka.
Abantu bagcine sebevota ngaphakathi kobusuku, so yinto esikhathazekileyo kakhulu ngoba nxa sokuvota emnyameni kulokunye okuphambanisekayo.
Owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump izolo uzinikele emapholiseni wathathwa imfanekiso yezibotshwa i-mugshot. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ekuqhubekeni kokubalwa kwamavoti, ibandla lezanu PF lithi selinqobile, kodwa ngokwelinye icele abebandla le-CCC bathi yibo asebelinde nje ukuthi umongameli wabo agcotshwe. Umgcini-ngcebo webandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa izolo utshele intatheli zindaba eHarare ukuthi balobufakazi bamaphepha okuthiwa ngama-V11 obukhomba ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usethole amavoti adlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha 60%. Njalo amalunga edale lephalamende adlula isilinganiso sokungokukodwa i-two-thirds majority. Kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC esitsha umnumzana Promise Mkhwananzi utshele intatheli zindaba ukuthi umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa nguye osenqobile. Ubufakazi esilabo bukhomba ukuba amabandla omabili anguthiki lobhanqa kukhetho lwedalele ephalamende. Amanani asezandleni ze-Studio 7 atshengisa ukuba amabandla omabili izanu PF lele CCC alakho ukungatholi inani elivumela ukuthi athiwe anqobile kumbe kube lokhetho lwesibili i-runoff. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla saqala ukumbuza ukuthi nxa kungaba lokhetho lwesibili i-runoff lungaqutshwa ngokuthula na, kumbe sizabona kusiba lodlakela olufana lolwenzakala umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai aze asuke kukhetho lwe-runoff ngenxa yodlakela.
Hayi, ukhetho lwe-runoff lungenziwa njengoba umnumzana wavele wakutsha yena upresidenti ukuthi ilanga lokhetho umhlaka 23 August 2023. So ngokufanayo lakho waphinda njalo wakutsho wathi khona i-runoff iza kuba mhlaka 2 October. Now the developments ukuthi khona from here now kusiyafika u-October isimo sabe siminjani. Kuyakhampeyinwa phela, kodwa-ke uyambona ukuthi kuyini okuzatshintsha ngobana bakhampeyini ngokuthula wonke amabandla. So ngalokho-ke kuyadingakala ukuthi khona lolo khetho lube khona, kusiya ngokubona isimo sakhona isikhona, kodwa-ke thina abanye sibona singaphandle ibandle ngale sibona ungazani i government of national unity yikho kuphela okungelamula yumlamula nkunzi kuphiliswane nje kuphela abantu befaka i cabinet yabo ilizwe liqhubekile lisiya phambili akula lutho lubi lapho
yena umongameli Emmerson Mnangagwa ubona ngani nxa enganqotshwa ngumnomzana Chamisa engavuma yini simbone esuka estate house ngokuthula
hayi awukhathelekile lokhyana amandla asebantwini yena upresident nxa engabe enqotshiwe njengomuntu wahamba waleli lizwe wayesiyadinga idemocracy so ngalokho ngokufanayo kutsho ukuthi khona uyabe ezavuma ukuthi khona hayi kuphethe ngalindlela abantu lokhu abakukhethileyo kuyenelisa ukuthi khona ehlike laphana njengoba lo Robert laye umgabe former president the late wavuma wamvuyela ukuthi yena engene so ngokufanayo kangibona ukuthi khona kuza kuba lenkinga kuyaba into nje efanayo uyabe ezavumile ngoba nxa engabuya sekhethe usuku oluthile olokuthi hayi gakuyiwe khona laphana abantu bebe yibo abazakhetha beyokumlamula nkunzi uyabe kubonile impela ukuthi khona nxa evuma into enjengayonaleyo uzaphetha kuminjani ngoba namandla abe ngasuye eyabekhetha ngabantu bonabo futhi abantu babangela ukuthi kube yikhona lokho njengalokho engavela ngakutsho phambilini laphana ukuthi hayi G40 zihlalele laphana ngobana ukhetho lolu uzulube khona kambe sibili impumelo yangkhona khona kuseli kulabantu abangu-50 kuhamba njani ukuthi kuselakale ukuthi khona kube lama 3 figures kuyiwa phambili kuyophuma kulama 2 figures okwakhathesi sibili singakhuluma ngakho ukuthi khona kungaba lama runoff kodwa-ke kusafuna ukuthi kucubungule ukuthi khona kuyini okwenzakeleyo kungakakhulunywa ngokuya khona kuma runoff lawo akudingisiswe ibandla lona lidingane kukhangelwe kuhlalwe phansi ngabantu bonke labana engangibabona kuma rallies soze bevuke namhlanje bonke benze lesi sigo esenzakeleyo kukhona lathi esiyabe siwukhangela ukuthi khona mhlawumbe yikho kukhona okwenzakeleyo hathi ukhethwe nje ingeneral lokho kuyethusa kodwa kungakayiwa kulolo khetho nxa kungaba le-runoff akucubungulwe kukhangelisiswe ngasensa bethule nje ukuthi amaphutha angabe evelele ngaphi nxa amaphutha ethe aba khona yabona
lathi siyabonga umnumzana Max Mkandla ucubungula izombusazwe Ibandla lezaphu selikhangelelwe ukuba lokhansila omutsha kuward 17 eMatobo Mangwe eMathebeleland South kulandela ukunqoba kwamnumzana Mpendulo Ncube kulindawo. Okungokuqala ukuthi ibandla leli linqobe selokhu labunjwa kakutsha ngumuyi umnumzana Dumiso Dabengwa lezinye iziphathamandla zebandla le-PF Zaphu besithi umanyano we-Unity Accord owawusayinelwe phakathi kwezanu PF phakathi kwezanu le PF zaphu ngomnyaka ka 1987 awusasebenzi usithandekile mhlanga we studio 7 uxoxe lo mnumzana Ncube oleminyaka yokuzwala engamachumi amathathu 30
hayi okukhulu nje kubonga okokuqala ngibonga uNkulunkulu ngoba zonke izinto zihlelwe nguye uNkulunkulu nami ngangakhangelelanga ukuthi ngasona lesi sikhathi ngaba kulona leli izinga engikulo manje kodwa hhayi khona sisazojabula la malunga wethu awephathi ngibonga njalo lo-organizer wethu owe-for campaigner u-SK Moyo ngibonga njalo lo-president wethu wezaphu onguye osinikeza intshukuntsha eyokuthi singama-youth sikwazi lathi ukungena
siyabona njalo ukuthi ngwakuqala ukuthi ibandla lezaphu selokhe labunjwa kutsha liphumelele ungathini ngalokhu njalo ubona ingani kuyini okwenzeka kwanqoba
isithembiso siyimuli yakoNcube ningakangeni mbona ngazani abantu basuthisekile njalo ngalokho ekade sibatshela khona ukuthi sizobenzela khona
yiziphi lezo nhlelo elifuna ukuziqhuba njalo lisebenza lingumdeni yini ngizwa usithi njengemuli yakoNcube
inhlelo lezo saqala ngokuzihlela singumdeni wakoNcube ubaba wayeandaza njengemuli wayesicele thina ukuthi sincedisaneni sonkeni okuncane esiyabe sikuthola ekhaya sikwazi ukuthi sikufake ebandleni ukwakha amadamu ukugeba ikotho lapha sile secondary futhi enye entsha eqale manje so saqala ukuyisponsor simuli eyakuncube singaphansi kwebandla lezaphu iqala phansi sinetsane futhi namalunga wethu awezaphu ukuthi sikwanise ukudonsa amandla kagethi ukuze kube nokukhanya esigabeni sika WhatsApp
ungasinika nje imbali yakho kwezombusazwe ngamafeatures lokuthi ubone ibandla leli lezaphu ukuthi sokungalandela ukuthi zibe ziningi izihlalo elizithola
mina ngizalwa ngosikhosana emakhorokhoro ngizalwa ngubaba uZintabi Thomi Ncube ibizo lomsebenzi bebethanda ukumbiza besithi ngobuyani ibandla leli elezaphu ubaba ebele egwalo olukankomo olwaluchaza impilo yakhe yonke kanye nehistory yakhe yonke so ngokuthanda ukulibala ugwalo lolu lami ngasuka ngathatheka njalo wayengalakhetho lokuthi akhethe ukuthi abantu laba ngabantu abanje laba ngabantu banje wayekhangelela ukuthi abantu bonke siZimbabwe jikelele singabantu banye njalo kumele sibambane sonkeni ilizwe siliyakheni sisonkeni khona sisazothola futhi ezinye izihlalo lamavoti alandelayo ngo 2028 besifisa ukuthi izaphu ikwazi nayo ukuphatha umbuso ngaphezulu kuma-presidential ibe ngokuqala owebandla lezaphu elokungena njalo ngiqonqosela labanye ukuthi asiphakameni siphakamiseni ilizwe ngebandla lezaphu
Lowe ngumnumzana Mpendulo Ncube onqobe kukhethwa lokudinga ukansela ka ward 17 eMadopo Mangwe okube khuluma icingweni lo standikile mhlanga we studio 7 Kolunye njalo udaba oluphathelane lozokhetho uZulu ingcwethi lamabandla ezombusazwe bayakhonona ngendlela i-commission yeZEC ephathe ngayo ukhetho lwalonyaka Iningi likhala ngokuphuza ukufika kwempahla yokuvota, ukuswelakala kwamabizo, kugwalo lwe-voters roll, lokuqala ukuvota ebusuku. Okuningi asikuzweni kumthatheli izindaba e-Studio 7, uMlondolozi Ndlovu, esipha lolu daba eseHarare.
I-Studio 7 ibone lokhu kusenzakala endaweni ezifana leMzini eBudiriro, Wesley Warren Park, Glenview, lezinye eseHarare lapho amaphepha okuvotela aphuze ukufika endaweni lezi acina efika phakathi kobusuku lokhu kwenze ukuba uZulu avote ebusuku endaweni lezi njalo amaphepha okuvota abefika engenelanga kwezinye indawo indawo lezi zazakala njengendawo ezilabasekeli abaningi abebandla le-CCC olunye njalo udubo olukhathaza abaningi izolo ngolokusolakala kwamabizo endaweni eziningi ezigoqela ekhwekhwe lapho abaningi abatshone bebhoda bedinga amabizo abo kugwalo le-voters roll omunye oswele ibizo lakhe ngumnumzana Tinashe Sithole
yela bangama-9 njengaye e-Venus Mine ngale ngakhangela sakhangela amabizo sawaswela ade ngikwazi ukuthi kuse-Venus Mine kodwa ngiqale ngaya ko-Black Man ngingazobuya
lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriyedenga oyebandla le-CCC yena othi Kabathokozi ngendlela iZEC eqhube ngayo ukhetho.
Abantu bagcine sebevota ngaphakathi kobusuku. So into esikhathazekile kakhulu ngoba nxa sokuvota emnyameni kulokunye okuphambanisekayo okuthi
ingcitshi ezichubungela ezombusazwe zithi lokhu kwenza iZEC ingathembeki njalo ukhetho lwalonyaka impumela yalo iyabe ingamukeleki. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Jenisani Dungako osebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council. Othi lokhu kulakho kuphazamisa isimo sokhetho
izeke ukusebenza ekwenzileyo mina ukubona kwami yenza ukuthi singayithembi okwakuqala singabikwazi ukuthi lokho kwayenzakala ngenxa yokuthi kwangenela abantu bepolitiki kumbe hatshi simele sinanzelele ukuthi izeki yafakwa kumthetho umthetho singathi la uyabo phansi kweconstitution kodwa lokho okwenzakaleyo kutsho ukuthi kuthathile abanye abantu ilunga lokuvota
umholi wezeki umnumzana uthoyile silayigwala utshele into athethe izindaba ukuba ukhetho lukhutshwe kuhle sithi ukuphuza ukuvota kubangelwe izindaba zokhetho ezikade zisemthethwandaba
ngizananzelela bakwethi ukuthi khona ukuphuza lokhu kubangelwe ukuthi khona emveni sibe lama court cases amaningi kakhulu ongajwayelekile ngakho ke ama court cases lawa yiwe enze ukuthi khona siphuza kancane ukuthi khona si print kumbeni seze ama ballot papers
soluphelile ukhetho lolonyaka uZulu esimelele impumela ezaqala ukwethulelwa umhlaba okusemthethweni kubusasa ngabezek eNational Command Center eHarare ngimele isithu 7 seHarare ngimntozo lozindlovu.
Oyingumongameli welemelika umnumzana Donald Trump izolo uzinikele emapholiseni wathathwa imfanekiso yezibotshwa i-mugshot. UTrump wetheswa amacala alitshumi lantathu okuzama ukugenqula impumela yokhetho esigabeni seGeorgia. Ngokwakuqala ukuthi wayengumongameli abotshwe njalo athoniswe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC angamachumi amane abotshwe ngeviki edluleyo ekhankasa aze akhululwa izolo ukhetho lonasolo edlule. Amalunga la ahlawuliswe imali yesibambiso engamadola alikhulu ngamunye. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa aselandule imbiko ethi kulokhulu oqaleke wafa esendwendweni yokuvota eWarren Park eHarare. Amapholisa athi lundoda oleminyaka yokuzalwa engu-68 uqalekile kodwa uyaphila. Okwamanje sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Lalel Studio 7 nabasakazi beStudio 7 ngifela iqinisa lo okhuluma waselubhane ejadiwa eGhana. Hayi balale beStudio 7 lokho kubonakala mpela ukuthi izeki kanye nezano bayehluleka bona bonke, bayehluleka ukubamba izinto zezwe. So ukuthi singabe lokho esibambelele kuzano sithi siyenzani nezeki yakhona leyo kumele nje ivele idiliswe. Angeke ukuthi abantu bevuke ngo-4 kuze kuyoshaya abo 2 lonke bengakavoti. Uyayibona indaba enjalo ukuthi hayi ukwehluleka kuphakathi kwe zeki nayo izanu yayo leyo. So angibona ukuthi indaba enjalo kumele ukuqhutshekwe ngezanu. Izanu yehlulekile ivele yatshela izeki yayo ukuthi la zamani yezanu umzamo onje owezela ukuthi abantu beze bedele inhliziyo babuyele emuva bengavotanga. Le into eziwe lapho into yangamabomo leyo. Ngizobangala nalobo baba badunga umdala uKhumalo. Umdala uKhumalo hayi lana aspect asikho kusikandale la aspect isikandala asikho baba kazamani hamba elaya uzama mani ma ungathi abantu wena ufuna kathi mthetho wako kwenziweni right. iMRP ihlulekile ukungena ku presidential manje ngoba iMRP ihlulekile ukungena ku presidential kuhlalo kungavotelwa enye iparty okubona ungathi ingazama ukukhipha izandla phela lapho into eyinkinga ekhona baba kazamani yizandla yiyo engafuneki. Wena uzothi lapho udlala umacashelana kuzano indaba impila za Ntabane. Imbila zantabane wanguwe oyimbila zantabane baba kazamane nezano. Hayi ukuthi iCC imbila zantabane nezano. Kufuna inqubekela phambili as from now. Kufuna inqubekela phambili. Wena hlala la ohleli khona yeka bahambayo behambe. Lokho okusolayo kungokwakho wedwa baba kazamane. Wena mdala Khumalo.
Siyabingela sithu service ngakho umsebenzi. Hey ukhetho lasekhaya luyajalisa kakhulu ukuthi abantu bavota ngokusuku ukuthi amaphepha awekho. Amaphepha okuvotisa afikile. Into enjani leyo kodwa lokungavotayo ngiyaqala ukubona ukhetho olulihlazo kanjena. And uma uqeda ukuvota nangomunye umuntu ukukhomba ngenduga xa isikhava sezana utshela uyifazi uyakubhala phansi uthi wena uvotele bani kumele akubhale ba. Ngubani umuntu ongathi uyavota i-free and fairness uyazivotela ngendlela abona ngayo ukhetho amthandayo kulomunye umuntu omlinde ngenduku embuza ukuthi uvotele bani. Into efazi nalana kuyini baqhatha abantu izanu PF izaqhatha izizwe abantu bezimbabwe ngeke bakuvume.
ivumele ukana makuthi bazaqhubeka senza soyani bafuna ukukhatha abantu ayikho ielection umuntu otshela omunye ukuthi votela bani umbe uvotele bani your vote is a secret so izanu PF lento abade benza lana bekuy ielection noma bekuy force matter abantu izanu PF lezivek abake usihloniphe next time asithandi lento lemphumela khona vele asayithembi izek noma ngathi imphumela khona asihlela yasela lithemba ngemphumela yabo le abavumelani bezanu behlala phambi kwepolling station bebuza abantu ukuthi uvotele bani lihlazo le ndiba sihlaza la kuzizwe abantu akade bezobserve ielection ngabaphuma kwamanye amazwe labo bakubona ukuthi iZimbabwe into enjani lihlazo le nto ezanu PF lihlazo bazidelisa ngezizwe siyabonga
sivinyelele enkundleni ithi lishona njani basakazi hayi siyabezwa abantu befazi laba abade behleli befaka amatafula yazi ukuthi mina abantu angazi ukuthi babanjani ukuthi ngempela lingatshona lisethuselwa yilaba abantu befazi abantu nje abafana lathi nje abantu abafana lana abazihluphekelayo nje labo abantu nje uthole sebelayinile bengathi bayithukile uyazi uyadana ukuthi abantu laba bayithuswa yini ngoba abantu labana nje ngabantu nje labafana labo kodwa-ke ngithemba imizamo yabo emibi unkulunkulu kuzayiveza kungaphumeleli konke okubi abajwayele ukukwenza okunye futhi uhlupho olukhona angazi ukuthi abantu bezano bakuthatha ngaphuthi iZimbabwe ngeyabo yikho futhi lapho kulohlupho khona kodwa ngithemba bonke abantu bathe bevota bebecabangela ikusasa labantu ababo bebe bengavoteli ukujabulisa ukugcwalisa isisu seyindoda omunye lomunye uthe evota ecabanga ukuthi khona ikusasa lakhe linga ngoba lokho kwezano PF lokhu khohlwanini ngakho abantu akubasi ndawo lokhu kudala lokhu kwehluleka lokhu ngoba abantu bezithembiswa nje kuphela kodwa sithemba imiphumela izaphuma imihle mina ngiyafisa ukuthi imiphumela iphume impela kuthiwa badliwe sibone ukuthi bazayenzani
sanibonani maZimbabwe amahle samona Studio 7 lapho lesinika indaba siyabonga ngokhetho olwenzakeleyo asivumeleni impumela yokhetho ezabakhona landeleni izifiso zikaZulu kubana zithini landeleni izifiso zikaZulu yikubani ilizwe liphumelele liye phambili lokho okunye okuninginingi asikubeke eceleni ama-differences silungiseni ilizwe lethu liye phambili ngemva kokhetho singabantu futhi siyadlelana sihambe emsebenzini sihlala sonke so konke okuzaphuma ekhethweni kasikwamukeleni kungabi khona ozafisa ukubana atshintshe impumela yokhetho kumbe azobuhlungu akhiphe lokho khona mina ngikhuluma ngilapha elubhani ngingujaha lakhe ndlovu
bonani salubonani basakazi be-Studio 7 khamisa sithina sikade ngithi ayithi zeki ngasho mina thi idla nezandla loko vele kusho bakho segcegeni sile ukuthi vele inhlangano yokuvotisa eZimbabwe ayikho ivoti yaseZimbabwe alisizimuntu ngoba vele kunokugwelegwele kuyoze nezinto esisithembele kizo ukuthi ezona ezona ezivotisa abantu soma kuyize zlobugwelegwele kuba nzima ukuthi abantu bevotele le-right ngoba sukubona ivoti lakho vele lingakusizi ngalutho so kunzima zihlobo zami kunzima iqizo lihle kunzima izeke into eyenzayo iyakhombisa umhlaba ukuthi idla nezami sibingelela nje ngibingelela kotungamile nkomo lonke
Studio 7 esihle labalaleli bethu labasakazi bethu bonke nje jikelele singangeke sibaqambe ngamabizo ngoba singabaqamba ngamabizo isikhathi zahamba but sima ukulibonga ngokusikhiphela indaba ezinhle kangaka ngokusimonitora ukhetho lolu noma lunobuqili obukhulu obunganani kodwa lizamile ngemzamweni wonke ukusitshengisa uthando elilalo ngakuthi inkosi ingaligcina ilengezele insuku zokuphila ukuze futhi lisisize lapha sokunje so hhayi siyabonga lo nyaka kuphose kwatshintsha kancane esiyile esikubonayo noma nje umthuli bagebhize ibhorane ezingu-13 e-Country Park bafake itara bekampeni hhayi ngakuba sangandawo sebeze bezisola so lapho engikhona mina ngisemguza ku-ward 11 hhayi idliwizano akukhansila wethu idliwe yaze yavuma sidlise yavuma ukuvuma ukuphakamisile isandla noma kade besithi bona bayibo hhayi bavuma ukuthi abantu umlimi uyabaprotect siyabonga sibongela nje bonke obhilivu kawulu ukuthi ngakuthiwa labo mabutho omoya labo Joseph Chuma labo Malaki Nkomo bengawina mebhasazi kodwa bengadliwa asebenzi asingeyifenzethu sizabe sibahleka nje kuphela ukuthi bayizithutha kuphela ha siyalibonga basakazi qhubekani phambili
alibonani sizabethu sawumthwaza mandebela mahle ngiyalibingelela alibingelelwa yini owenu
Hello, gebe kungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Oludaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika.
Ele South Korea lele Japan ngamazwe alekhono angabangane abaqhakathekileyo beMelika, futhi ukuzinikela kwethu kuwo kuqine kakhulu, kutsho uMongameli Joe Biden weMelika ekhuluma eseCamp David emhlanganweni wamazwe omathathu. Senze imbali ngokwenza umhlangano lo singabakhokheli bamazwe omathathu. Sizimele sodwa kanye lokuzinikela kwethu ukuhlangana nyaka ngomnyaka njengabaholi, kutsho uBiden. Uqhubeke wathi umhlaba umi manzonzo, ngakho silomlando wokukhokhela sisendleleni ezintsha. Okwakuqala siqinisa inhlelo zethu zokuzivikela ezizasebenza emhlubulweni we-Indo-Pacific. Inhlelo lezi zigoqela ukulolongwa kwamabutho umnyaka ngomnyaka ukuze ziqinise umvikela wethu ngezinga eliphezulu. Siqinisa njalo inhlelo zokwabelana ulwazi okugoqela olumayelana ngamabhomba adutshulwa ngele-North Korea lenhlelo zalo zobulembu, kanye lokuqinisa inhlelo zethu zokuzivikela ngama-ballistic missiles. Amazwe omathathu avumelane njalo phezu kokulondoloza ukuthula lokuhlaliseka emgwaqweni wezikepe olwandle owe-Taiwan Strait kanye lokulwisana lobuhuquluzi. Sizaqhubeka silwisana lobugelekeqe bele-North Korea obugoqela ubugebengu elibenzayo obuphathelane lemali ye-cryptocurrency engena kumabhiliyoni lamabhiliyoni amadola, lenhlelo zalo zokuthengisela ele-Russia izikhali zempi elizisebenzisa ekuhlaseleni ele-Ukraine, kutsho uMongameli Biden. Futhi sisonke, kugcizelele uBiden, sizaqhubeka simele ukulandelwa komthetho emhlabeni jikelele, inkululeko yokuhamba olwandle kanye lokuqedwa kombango olwandle lwe-South China Sea. IMelika, iJapan leSouth Korea avumelane ukuqhelisa ubudlelwano bawo kwezenotho, kutsho uMongameli Biden. Sizimisele ukusungula uhlelo esilubiza ngokuthi Supply Chain Early Warning System Pilot oluzasilimukisa nxa kuthe kwaba lokusilela kwempahla ethize efana laleyo esetshenziswa ukulungisa amabhathiri lamatshe aligugu, ukuze sithathe amanyathelo senqabele lokho okwenzakale ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Okokugcina, ubudlelwano bethu ngobokwakha ikusasa labantu bethu elingcono, kutsho uMongameli Biden. Yikho siqinisa ubudlelwano bethu kunhlelo zempilakahle emhlabeni jikelele, futhi sisungula uhlelo lokwabelana ingcitshi ezizaphathisa kuhlelo lokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane olwe-US Cancer Moonshot Initiative. EMelika sesiguqula ngokujulileyo indlela esiphenya ngayo umkhuhlane wemvukuzane. Futhi sisonke singamazwe omathathu ngiyathemba ukuthi singawunqoba lumkhuhlane. kuzinyanga ezizayo laseminyakeni elandelayo, kutsho uMongameli Biden. Sizaqhubeka sisebenzisa amathuba anje sibambene ngokuzinikela okukhulu.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika olusigcibeleke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngilifisela ke impela viki elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo sikhathi sinye ekuseni, kodwa silazo ezinye indaba nsuku zonke ngo 7:30 ntambama.